Bekazozibemniki ngoba sihlala sikhuluma ngako ukuthi uzube ihero ngale endaweni yethu le kuthiwa yi-National Heroes Acre. Kuya ngokuthi ngubani uvela ngaphi, wazalelwa ngaphi. Manje u-Adam laba bavele ebhinga nje abangaziwayo, amboni ukuthi ungabe uqakatheke ukuthi befakwe ngoba ilizwe lethu seselokubandlululana okuthize. Khangela amadoda ezaphu bahlala besifa lapha, very big people ababele nhlonipho enkulu ngesikhathi se-Chimurenga, kodwa uyathola ukuthi abanikwa inhlonipho ehambelana ne-status sabo. Kuyasidanisa ngoba abasoze bethi bona i-Heroes Acre ngeyabantu abayempini kuphela. Baningi esibaziyo o-border guards abangahambanga empini, kodwa banikwa isicoco sokuba yi-hero.
Ungalitshelani-ke ibandla le-ZANU PF lamhlanje?
Ngabe bayatshintsha beguqula izenzo ngoba i-National Hero Status i-National Status. Kuyabe sifuna ukuthi nxa kungasela ZANU in the next 10 or so years bengasekho sebefile, bonke sebegugile, ngubani ozosale declare ama-hero? So akufakwa kwinto loku kube yi-national program okuyabe kukhangela ukuthi wonke umuntu noma ngubani vela ngaphi kuliphi ibandla kusiphi isigaba seZimbabwe uyangena nxa elelungelo lokuthi engene. Kusiya ngemsebenzi ayenzile senzela ilizwe.
Kodwa ubona ZANU kuzatshintsha sokutheni
khonoko? Ye, kuzatshintsha sebefile bonke abantu abasikhathazayo baseduzane lokufa. Bekuzasala abantu abangcono abalengqondo ezingcono.